into eyenzakalayo i-current ezanu-PF stranded inkomo. Yiphathi esebulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now they're trying ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihlamba kuma-campaigns abo. Okuyikuthi ngibona itshengisa kliye and kusikhombisa kliye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi beye kuma-campaigns. As I speak okwamanje kade ngilalele kakhulu indawo yasemtombo Themba lapho sokuhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya abalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona kukhiyana kujikisela ama-signs of desperation from izanu-PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywe ngabantu ezigabeni izabo.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yegwamayaya enkayi, le ngikhuluma nge-youth esingathi thina ziyenza into okuthiwa ama-entrepreneurship besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathi nakobusuku esengitshela ukuthi ngicela ukuzolandwa nami mbengisesigabeni senkayi eselandwe nama-youth abezanu-PF afika more than 20 bemquestioni ukuthi ufunani udingani esigabeni. So wanama ihlamba ebusuku ngazamisa ngabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ekhiye namabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, sengani umuntu ozodinga i-information ukuthi uhambisa njani. As I speak it Nkomo, like I said last time ukuthi izanu-PF is already started ukuthreathena abantu kakhulu emaphandleni. Okuyukuthi to us sohle kusebenzisela ukuthi i-election you won't be fair but might be free but not fair.
I-ZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lenhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Ye, kusimqotho Nkomo, ngoba kwezamani lasehulumendeni yaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni, bona bana abantwana labazali babo yibo abafoswayo besiya kumarali yaMgabe.